Ngokutsho kombiko owethulwe lugatsha olubona ngokudlelana kweSouth Africa lamanye amazwe, umongameli wakwele South Africa uMnumzana Jacob Zuma nguye okhokhela iqula lelizwe lakhe eliyangena lomhlangano edolobheni leDar es Salaam eTanzania. Kulomhlangano kuza kwethulwa imibiko emayelana lokugcwaliswa kwezinqumo zenhlanganiso yeSADC ezethulwe emhlanganweni walihlanganiso owenziwe khona leTanzania ngompalakazi nyakenye. Emhlanganweni wanyakenye, inkokheli zamazwe eSADC zikhuthaze amabandla ezombusazwe eZimbabwe ukuthi aqedise ukulotshwa kwesisekelo sombuso esitsha ngoqhutshwe ukhetho lwe-referendum bese kusenziwa inguquko zokulungiselela ukhetho andubana lwenziwe. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe zikhuthaza inkokheli zamazwe eSADC ezizangena lomhlangano wakusasa ukuthi zibambe ngamandla iinkokheli zamabandla ezombusazwe kweleZimbabwe ukuthi ziqede ngokuphangisa ungavumelani kwazo ehlelweni lokulotshwa kwesisekelo sombuso esitsha. Okhokhela inhlelo ze-Crisis in Zimbabwe Coalition uMnumzana Nixon Nkazino ukhuthaza inhlanganiso yeSADC ukuthi isebenzise ithuba lokukhethwa kwesibili kwaMnumzana Jacob Zuma ukuthi akhokhele ibandla lakhe le-African National Congress njengethuba lokuqedisa konke okuhluphayo edabeni lweZimbabwe.
Uzuma ufaneleyo ukuthi eyenze ukuthi manje sihamba kuma-elections into e-constitution ibahle beyiqede iZimbabwe izakwanisa ukuhamba kwi-election e-free and fair lapho abantu abeZimbabwe bazokwanisa ukuvota bengasabi ukuthi kulo muntu ozawabalandela la, bengasabi ukuthi kulo muntu wezanu ozawabashaya or kulo muntu ozawababulala or umuntu ozawabadubula.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Democracy Advocates Initiative unkosikazi Janet Mnakamwe ukhuthaza inhlanganiso yeSADC ukuthi kuzinqumo zayo emhlanganweni wakusasa itshengise labo ababesola ngokuzimisela kwaMnumzana Jacob Zuma ekuxazululeni ingxabangxoza yeZimbabwe ukuthi wonke amalunga enhlanganiso yeSADC kawafuni nakancane kube lokhetho oludlakela eZimbabwe njengalokho okwenzakala ngo-2008.
The re-election of Comrade Zuma is actually a blessing in disguise for Zimbabweans. He has tried to play as far as possible a neutral role to try and look for lasting solutions to the Zimbabwean problem. I'm sure Zuma has been very, very brave enough to pinpoint where he has noticed some problems within the GNU and the GP implementation of the GPA.
Intatheli zindaba eZimbabwe uMxolisi Ncube uthi njengoba sekuseduze ukuthi iZimbabwe iqhube ukhetho lwe-referendum lolukazwe lonke, kuqakathekile ukuthi uMlamlankunzi uMongameli Jacob Zuma lequla lakhe bakhangele ngelihlo lobukhali konke okwenzakala eZimbabwe kumalungiselelo okhetho.
Kufanele ukuthi babe serious, kodwa njengoba sisazi ukuthi iZANU PF yona ayikaze ibe serious, kuqakathekile kakhulu ukuthi beze kuye uZuma ukuze lanxa sokusiya phambilini ungaze kwahlupha phambilini, ngoba bangathi bayazenzela bona singabona futhi udlamulo njengalolwane lwake lwabakhona ekuqaleni.
Uhlelo lokulotshwa kwesekelo sombuso esitsha eZimbabwe selumempo ngenxa yokungavumelani kwamabandla ezombusazwe ngalokho kufanele kungene kuleso sekelo. Loba kunjalo isiphathamandla zeCOPAC zibikwa zisithi sekukulutshwana osekusele ukuthi kuvunyelwane kikho. Ingcweti zona zithi ukudonselana kwamabandla ezombusazwe ngokulotshwa kwesisekelo sombuso esitsha sokusenza kube nzima ukuthi i-referendum iqhutshwe ekupheleni kwalinyanga lokuthi ukhetho luqhutshwe ekupheleni kwenyanga kambimbitho njengalokho obekukhulunywa ezinye inkokheli zezombusazwe. Bathi njalo okunye okuzobambelela ukuthi kuzafuneka isaziso senyanga ezintathu phambi kokuba ukhetho luqhutshwe. Ngakolunye uhlangothi umphathintambo ogatsha lwezemali uMnumzana Thendai Biti usanda kwethula ukuthi uhulumende ulokhu esaphakathi kokudinga izigidi ezingamakhulu amabili zamadola $200 million eyiyo indleko yokuqhuba ukhetho lwe-referendum lolokudinga inkokheli yelizwe. Izizalwane zeZimbabwe zona zikhuthaza ukuthi emhlanganweni wakusasa inkokheli zenhlanganiso yamazwe eSADC kumele zethule izinqumo eziza kwenza ukuthi iZimbabwe iqhube ukhetho olukhululekileyo lolungela kuqilibezela. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapo.